ezindabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bayesaba ukuba kungaba lodlakela kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Kwenziwa umkankaso wokukhetha uMnumzana Nkosana Moyo ukuthi angene kukhetho lukamongameli oluzayo. Abethekelela kweleBotswana bathakazelela ukwakhiwa kwebholoho eMlambapheli. Sizaxoxa nezalane zeZimbabwe ezikuhlelo olulohlonzi olwe Mandela Washington Young African Leaders Initiative. Kuhlelo Zimbabwe Today axoxe lamhla sixoxa ngokwenziwa ngabafundisi emulini ezitshiyeneyo eZimbabwe sebezibambe esidukwini abafundisi. Lingakhuthwa langezemidlalo lapho esixoxa khona lo Marvelous Nakamba okudembula ama-Warriors. Kulayithok lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sihlaziya udaba lwamaphepha eZimbabwe Special Permits kwele South Africa. Kwenzekalani okwamanje? Thumelani imilayezo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsapp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.